ngibona ngani mina abakhalanga ukuthi uPresident Mugabe unganidlalisa imali njalo kakukhanya ukuthi kulo kukhona okungaphuma kumbanga kujimba nxa ehambe kwele Turkey kunhlanganiso ye G20. Ngibona ngani bangani baleqiniso laba bantu ngoba phela ilizwe kuze liphakame lalo lithola ukuthi lisebenze lamazwe akho G20 lawo kufanele ezomkhonomi lezepolitiki ezihluphayo zibe zilungisiwe. Phela amanye amazwe anxusiweyo lapho ngafana labo England, labo America, le European Union. Siyazazi ukuthi lezi zinhlanganiso zamazwe ezingasoze zivume ukuthi zisebenzele eZimbabwe kumbe zilethe imali kweZimbabwe. Ngakho angiboni ukuthi kusizakala ukuthi uPresident aye lapho kule America khona aye lapho kule England kumbe aye zama ukubonakala phakathi kwe-European Union. Mbonani kusihlalisele isikhathi lokho.
Ukuthi akula yini amanye amalunga alinhlanganiso angambona uMgabe athi mhlawumbe mana sikhulumisane lo baba uMgabe lapha enxa singathola amathubo okuvula amabhizimusi eZimbabwe.
Kunzima kakhulu ukuthi siyakucabangela lokho ngoba wonke amazwe angani aphakeme azabe khona afana labo China, labo Russia. Ngamazwe uPresident Mugabe seke wavakatshela wazama ukuthi angathola ukuthi bangamsiza kumbe basincedise kwezomkhonomi kodwa akusizanga ngalutho. Amazwe lawo sekhulumisane lawo eyiwowodwa kungekho i-America le-Britain. Angibona ukuthi nxa sezama ukukhulumisana lawo o-America labo Britain bekhangele kungenza umahluko omkhulu kangako. Njalo indlela emi umkhonomi weZimbabwe entweni esifana lobuhuquluzi lokunjalo angiboni ukukhona umuntu ongazama ukuphonsela imali kumkhonomi weZimbabwe izinto njengakhona okwe ngutsho ezinjengokuntshontsha lento lezi zingakazi zalungiswa. Umkhonomi weZimbabwe kufanele uqale ulungise ukhaya, kuqale kulungiswe ufake ojela abantu abantshontshayo imali kahulumende, le mali yomuntu wonke. Khona okwe kwenzela ukuthi umkhonomi uqale uyasukuma ekuqaleni.